indaba ku VOA Ndebele.
Alingali vuka njani mtshakazo omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 26 kuMabasa 2019 igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukunxuswa kukamongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni oyazakala ngokubusa ngocuku ukuzovula umbukiso we trade fair kudala inkulumo.
Yaba celebrate ye okokuthi ngabantu abalwela abalwela inkululeko noma abalwela inkululeko kulawo mazwe. Kodwa ke ngibone ngathi kathesi isikhathi sakhe sokuthi sokukhuluma imbali kaYoweri Museveni kude ngibone ngathi sesedlula.
Kuhlelo lwethu lapho esixoxa ngendaba yegugurawundi lamhlanje sixoxa lesiphathamandla somanyano weMatabeleland Collective abayibo abahlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa bexoxisana ngodaba lolu baze bavumelana bevumelana izivumelano ezimbalwa.
Upon request, ama families ayebe requestile, ama victims ayebe cekile. Kubana kunjani geje amatamu. Xa bengacelanga akwenzakali khona lokho. Kumele sikunanzelele khona lokho.
Kwezemelika, owayengumsekeli kamongameli Barack Obama umnumzana Joe Biden laye useyazise ukuthi uyangena kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ukunxuswa kukamongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni oyazakala ngokubusa ngocuku ukuvula umbukiso we trade fair lamhlanje kobulawayo kudala inkulumo. Inenge elicothoza inyathelo leli ngelithi imbali kaMseveni kayihlambulukanga. UMseveni oseleminyaka yokuzalwa edlula engamachumi ayisikhombisa i-74 walela embusweni. Usebuse okweminyaka engamachumi amathathu lantathu 33 years. Ngomnyaka ka-2005 uMseveni waguqula isisekelo sombuso welizwe lakhe ukuze singamenqabeli ukubusa okwamahlandla amane. Kwathi ngomnyaka ka-2007 waguqula isisekelo njalo ukuze enelise ukubusa yena esedlulise iminyaka yokuzalwa efakwe emthethweni wesisekelo sombuso lo. UMseveni wazakala ngokunyathezela abamphikisayo abalembono ehlukene laye. Sikhuluma nje kulosakhulayo ophikisana laye uBobby Wine ovalelwe ejele ngezizathu ezingaqondakaliyo ngomvulo. UMseveni loMnangagwa izolo ntambama abahlangene eHarare badla ukudla kokusihlwa belindele ukuvukela kobulawayo lamhlanje ukuyavula i-trade fair. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane umnumzana Difa waJapi Bango.
Engingakutsho babugane ukuthi lokho esikubonileyo umongameli wethu esiyanxusa abantu abafana nabo Yoweri Museveni, abantu esibaziyo ukuthi baba sebenesikhathi besembusweni, njalo ngabanye abantu abafana abalembali efana lekamgazi, abantu abangalungelanga ukuthi kugeneration yakathesi ukuthi ngabe lokho besasembusweni. So abantu abanjalo akufanelanga ukuthi kube ngabantu sokusetting sebethi siyabacelebrata. Siyabacelebrata ye okokuthi ngabantu abalwela abalwela inkululeko noma abalwela inkululeko kulawo mazwe. Kodwa ke ngibone ngathi kathesi isikhathi sakhe sokuthi sokukhuluma imbali kaYoweri Museveni kude ngibone ngathi sesedlula. Okungawukuthi umongameli wethu nxa kukuthi laye efuna ukutshengisela ngeqiniso ukuthi ilizwe leZimbabwe kathesi likhangele ukuthi liku-new dispensation. I-new dispensation leyo kufanele ukuthi itshengisele imbali zayo. Lokho ekutshengiselayo eceleni kwaukuthi labo abantu abaphila labo ngabantu abatshengisela ukuthi ngabantu abalwisa ukuthi bayandlondlobalisa ilizwe noma bayandlondlobalisa amazwe abo lapho abavela khona. Singaphosa mhlawumbe njengabantu abafana nabo Cyril Ramaphosa, labantu abafana nabo lo president weRwanda, kuyibo basondelayo into ezifana lezi ezenzakalayo. Kodwa ke abantu abafana nabo Yoweri Museveni akusahlukananga lalo amkhipha esikhundleni uyerumthebeni ngomnyaka ka-1971 kusiyafika ku-1979 abaningi abamaziyo ibizo lakhele ngu-Idia Adamini ngumuntu oselocuku ngumuntu ongeselakho ukunaka ukuthi abanye abantu baphila njani.
Kungatshengisa na ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa ngalabangane abaqotho angabanxusa zabavela kuzwekazi le-Afrika?
Mina ngibona ngathi abantu abangane engabe elabo, but kodwa ngibona ngathi lapha yinto obekudinga ukuthi ama-advisors akhe abantu aphila labo umongameli bam-advise bamtshela ukuthi lapha sofana lokuthi usuhambe wayanyathela udaka uthethe isikorobho wathanyela endlini wasuka laphana wasuka enyathela udaka wasophenduka lo daka endlini kuyabe kutshengisela ukuthi akula nto ejabulisayo kakhulu nxa kusiba njalo, ngoba thina sifisa ukuthi ngendlela izimbabwe ebikade siyifisela ngakhona noma esikhangelele ngakhona ukuthi ufanele ikhangelele phambili. Akufanelanga ukuthi sesiloko sabande kanye ekuhlanganiseni inkulumo noma singabe sihlanganisela izinto labantu abafana labo yori Museveni. Seke sambona umongameli hambe sasifika kubo masisi lapha eBotswana esiyafika nakwamanye amazwe aseduzane esithatha ukuthi wathi ekuhambeni kwakhe wafika wakha ubuhlobo obuhle nalawo mazwe angomakhelwane. Kodwa-ke lokhu ngiyazi ukuthi kungabe kuwukuthi mhlawumbe bekazama ukuthi batshengisele ukuthi ngumuntu owalwela i-struggle noma ngumuntu owancedisayo kakhulu iZimbabwe ngesikhathi kusaseyi-Rhodesia sisalwa lamakhi. Kodwa-ke imbali yakhe seyayayonakala njengendlela umgabe okwahamba kwaze kwagcina esekhitshwe nje ngochuku ngenxa ngokufana nje akho lokho esikubona kuyori Museveni. Akula mehluko phakathi kwayori Museveni, akula mehluko nalubaba owesudan osanda khishwa esikhundleni.
Lo-ke ngumnumzana Tifa Wajabi Bango, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, ubexoxa le-Studio 7 esedolobheni le-London kwele Bhilitane. Okwamanje-ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ngiyaxolisa, sikhangela ezivela emaphephandabeni awakhonapha eZimbabwe. Iphephandaba lobulembo le-newzimbabwe.com libika ukuba umongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa usephike ubudlelwano okuthiwa ulabo lowayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe. Iphephandaba le-The Chronicle lithi amapholisa athi kulabantu ababili abathathelwe imota zabo zohlobo lwe-Honda Fit ebusuku lwangolwesithathu kuzehlakalo ezimbili ezihlukeneyo, kodwa-ke amapholisa axwayisa uZulu ukuthi alimuke. Okwamanje-ke kesilalele-ke amazwi abalaleli be-Studio 7 abathumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, linjani? Khuluma lo Ncube. Hayi, mina ngiyandlulisa nje amazwi okubonga mangabe kuliqiniso mpela kuqhubekela phambili ukubana kukhulunyiswane umlotha ngodaba lwegugurawunde esingakwazi ukuthi kuliqiniso kwangakanani ngempela ukuthi uhulumente ezimisele mpela ukuxolisa ebantwini abahlukunyezwa igugurawunde. Kungaba kuhle mangabe ezimisele kakhulu kulokho, yikho lathi singakubongela mangabe nguhulumente omela abantu. Singakubongela lokhu ukuthi azimisele mpela akukhulumisane labantu, azwe imbono yabantu, azwe abantu abazibuhlungu ukuthi bona bathini, bacele uxolo olunjani, abakhompasete ngalokhu abakufisayo. Ngoba kunje nje abazali bethu bahlukunyezwa kakhulu, behlukunyezwa umbhuqazo wegugurawundi. Siyacela uma ngabe ezimisele bakhompasete bonke abahlukunyezwayo, babhalise ebabhekele ngalokho ababhekela khona. Uma ngabe kuliqiniso mpela singabona ukuthi hhayi mhlawumbe uhulumente uzimisele ukutshintsha amelane labantu belizwe, ngoba yibo abakhalayo kumanje. Bacela mpela ukuthi ngabe uyazimisela ahlale phansi nabo azwe izikhalazo zabo aphendule kulokho nalokho afisa ukukwenza. Ngiyabona.
Mamthakazi, ngiyabonga Msakazi. Yeyi. Baba Dube lolu daba lokugugu round lolu luzasenza sihlale sikhuluma ngaleso zonke silubuyelela. Ukuthi umnandi emlonyeni wethu ngoba sesithole ithuba. Kade salukhulumela ezinhlizweni. Amanye sasabhala izingwalo. Kodwa kathesi nxa solunje solusibanga ukuthi sikhulume sobu sonke. Okwenzekalayo lokhu bantu bakithi ngizwile ukuthi bana babacubu abekhomishini mina bebesemfela kuzi besegwanda bebazabe gwanda futhi kule viki esinye sikhulumisi sithi khona ikhomishini ayibise isicelele uhulumende abise izingwalo lezana zakuqala ezabantu ngudumbutshana lezana ezamakhomishini kanamabili abhalayo kunzima bakithi ukuthi uhulumende onguye umbulali azikhiphe lezo ncwadi angithi bofakazi abucisha anxa kuvele ngalabo bofakazi obuyangaphi obuvele bulutshwane ukuthi asizibufana lobethu ye bengasimnika siphonga ukukhakela ukuthi mhlawumbe lapha nalapha ababhala iqiniso kodwa ke umuntu ababhala iqiniso kasikhakele yini ukuthi okwayeza abachisa amahofisi ezapho kuyini
mina igama lami nguGabriel Moyo. EZimbabwe lapho akukhanyani sithwele nzima kakhulu la. Ngoba impahla zikhwelile izinto ziyadura, kusela into ethengekayo. Kuthengwa abantu be-government bafakelwe imali abantu bakahulumende. Into zakhwela manje labo bangafakelwanga imali bona ke. Bayakudla ngapi, bayathenga ngapi. Ogogo vele abangasebenziyo la abantu vele abangasebenziyo bona bayathenga kusiphi isitolo. Kanti sizokuthiwa le fiwe likhwelile hayi lokhu sokuphezu kwabandle encike kumbe ilizwe selifuna ukuvalwa lokhu singananzelelanga sisakwazi
hayi siyabonga emsakazweni ukuthi sike sikhulume ngohlupho lolu esibhekana lalo elizweni lakithi eleZimbabwe esalithakazelelayo ngo-1980 ukuthi nasi iZimbabwe seyibuyile ha sesithwele nzima ilizwe kodwa ngelakithi sesingani sizintandana ngani ziziphepheli kodwa sisezweni lakithi sithwele nzima ngezinto esizitshelwayo kodwa yezinto zisayihlisa izinto ezikhwelayo kodwa lokhu azikhwela zisiyaphambili kathesi emakhaya mina mphume eCholocho ekhaya eCholocho inkomo sezisemahlangeni asivunanga ngitsho kodwa izinto lokhu azikhwela zisiyaphambili petrol iyakhwela isinkwa sisasazi sesisibona nje ukuthi kuthiwa kulento kuthiwa yisinkwa kodwa into eyayiphonga ukudliwa nje hawu isinkwa namhle isinkwa sisathengeki susikhangela nje usesabe ngani yenye into ongaza kuyiboni sithwele zimi ezweni lakithi siyasebenza sihola amabhondi bhondi akulalutho noma ungayidobhi $100 yebhondi nothi awula uyayizama akula lutho yalushona sithwele nzima sibili ezweni lakithi lapha akuphileki asisakwazi ukuthi sizaphila njani siyabe lokhu asikhangele lenkokheli zethu ziyabe lokhu azisitshela izinto ezingayisizo zisitshela amanga isizalungisa izinto ezikhwelayo sizathatha amanyathelo ngemva kokukhuluma khona lokhu uzabona okunye kuyakhwela umnyaka uyazuphele bazaze beqalisa ukuthi bakhangele balungise sokusiza ikhampeni sebekhampeni kathesi hawu bantu benkosi hayi sithwele nzima behlulekile sibili ngiyabonga
siyabonga lathi sibongeke abalaleli bethu abenelise ukuthi basithumele imlayezelo yabo nge-WhatsApp liyenelisa lani ukusithumela imlayezelo yenu listela ukuthi lapho elikhona kunjani lingasixoxisa nje ngodaba oluchisayo lezinsuku udaba lwegugu rawundi kumbe ukukhwela kwentengo yempahla yezitolo kumbe yinqe okusenhliziyweni zenu ye inombolo zethu +1 202 465 0318 siyabonga
Safa saphele sizwe simnyama
Iwasafa
Isizwe saba Kamula mola
Alex
Kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngodaba lwegugurawundi lamhlanje sixoxa lesiphathamandla somanyano we-Matabeleland Collective umnumzana Dumisani Nkomo. I-Matabeleland Collective yiyo ke inhlanganiso eyahlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa okwakuqala ukuthi umongameli welizwe leZimbabwe ahlale lenhlanganiso ezixoxa ngodaba lwegugurawundi. Bathe sebexoxile kwasekuphuma ke okuningi-ningi abaxoxa ngakho abavumelana ngakho okufana lokuthi amathambo abantu ababulawa ngesikhathi segugurawundi ayobekwa kutsha njalo labo abangelancwadi zokuzalwa ama-birth certificates labo bawathole lokunye okuningi-ningi okunjalo. Abaningi kodwa babuza bona ukuthi kathi inhlanganiso yona le eyahlala lo Mnangagwa ngeqotho na ilezi fiso zikaZulu weMatabeleland na. Kule mbuzo eminingi sitheke lamhlanje sixoxisane lomnumzana Dumisani Nkomo isiphathamandla salinhlanganiso eMatabeleland Collective.
I-Matabeleland Collective ilenhlanganiso eziningi ezigoqela i-Harbour Cook Trust, i-Woza, i-Y, i-Bupra Black Progressive Residence Association, i-Zipra Veterans, i-Southwestern Region Gender Network, Emthonjeni Women's Forum, Inkanyezi Development Trust, ngibala nje ama-organization amalutshwana khonapho, i-Site Bethu likaZulu, ngamanye ama-organizations ayingxenye ye-Matabeleland Collective.
Selukhona ugwalo olumumethe lokhu okwavunywa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ugoqelwa ukuthi kumele kungcwatshwe katsha amathambo alaba abasitshiya ngesikhathi sombhuqazi wegugurawundi lokunye okunjalo kuyafezeka na?
Kuyaba kuqakathekile njengabalweli yenkululeko lamalungelo ukuthi sikulwele khona sikukhankasele ngoba kukhona abanye abazama ukuthi bethele amanzi, kukhona abanye abazama ukuthi igugurawundi kwakuyimpi, kukhona abanye abazama ukuthi indawo le beyimbambati. Kodwa thina njengabantu abanjani abalwela uluntu, abalwela amalungelo, siyaqhubeka phambili silwela ukubana kube le mthetho ezaqondisa i-process le, ngoba nxa kungela mthetho oqondisa i-process ngobuhlelo nalolo kuzaba nzima ukuthi kufezeke. So sabe siqakathekisa ukubana kube le-legal framework ezaguida i-process yona leyo yama-reburials ukubana nxa kusenziwa khona lokhu kube lobufakazi, kube lama-forensic experts ababekhangisisa amathambo ukuthi abantu babulawa kuyini, kutheni, nokuthi ngobani bona laba abafayo, kudokument okuhle khona lokhu njalo. So sizaqhubeka phambili sikukhankasela khona lokhu. Umkhankaso awulula, awuchiphanga, umsebenzi ngathi yimpi njalo. Bakhona abaningi ikakhulu bona laba ababona ngezikhathi zeground abangafuni ukuthi kube lempumela, kodwa njengabantu abalwela amalungelo sizaqhubeka sisiya phambili sikhankasela abantu, sikhankasela ukubana indaba le ilungiswe ngoba yisilonda esibhibhidlayo kithi eMatabeleland.
Sesike sakhuluma labanye, sesike sakhuluma lengcwethi kwezamasiko esintu abathi bona esintwini umuntu osengcwatshiwe akumelanga agejwe njalo amathambo akhe angcwatshwe okwesibili. Manje kuzenziwa njani lo?
Kebo kanjani ngoba kade sizizama ukuthi sikhulumisane lezi nduna njalo lezikhokhele labakhokheli bomdabu ngoba lokhu kwenzakala ngezombhuqazwe kwafa abantu abaningi kakhulu. Kebo kuqakathele ukubana kube lobufakazi ukuthi kuliqiniso yini na ukuthi abantu laba bakhona, okwesibili lokuthi babulawa kuyini abantu bona lawo, kutheni, ngubani, wadutshulwa yini na, wahlatshwa ngama-bayonet yini na, ibatshaywa yini na, wahamba njani. So kuyabe kuqakathekile uma sikhangela ngelinye ilihlo lobufakazi njalo ubana khona lokhu kwenzakale, kukhulunisane njalo labakhokheli bomdabu ukuze khona lokhu kulungiswe. Kuqakathekile kubona kuxoxisane, kubonisane njalo ngoba endulo kwakungavamanga ukubana abantu bechithele bebaningi vele, kwakungenzakali khona lokho. Kodwa yinto le esikhona ngenxa yobuganga lobugelekethe oshebukhona lobunsolabo oshebukhona lezi nsuku.
Imali manje izavela ngaphi yokuqhuba uhlelo lolo?
Okunye akudingi imali eningi, ngoba ngikhuluma njengematriculant collective. Sile nhlanganiso eziningi yokuthola trust ezilama experts ayitrena kubo Argentina abonobuciko njalo ukuthi umsebenzi lo ungafezeka kanjani. So ulwazi lobuciko bukhona kunhlanganiso ezishiyeneyo ezimele amalungelo abantu ukuthi kwenzakale khona lokho. Okwesibili, asikho ukuthi kuzaba lama exhumations ukuthi kuzaba kugeja amathambo. It's upon request. Ama families ayabe requestile, ama victims ayabe ecelile ukubana kunjani kugejwe amathambo. Xa bengacelanga akwenzakale khona lokho. Kumele sikunanzelele khona lokho. Sizokhanje nje ukugeja amathambo yonke indawo. Kodwa ngesivumelana kumele kube le-request evela ngathi emulini. Imuli nxa sibeke i-request sokusiba lohlelo lonalolu olabe lukhangelwe inhlanganiso ezikhangela amalungelo kube le-documentation lalabo abakhangela ezamathambo ama-forensic experts lalabo ababhalayo ukuthi abantu babulawa kuyini kutheni ngesimo esinjani. So ubuciko bukhona sibili kulesilenguage eziningi ekumathibuleni collective. Inhlanganiso ezikhangele khona lokho kuphela nje. Kwenzakala uma ini imuli isithi hayi thina lapha sesithule nzima kulamathambo phandle komuzi kumbe duze lesikolo, siyacela ukubana uNdlovu kumbe uMoyo kumbe uDube kumbe uNkomo kumbe uNxumalo kumbe uNdiweni kumbe uNdimande kumbe uDladla kumbe uDlakama abekwe kuhle.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo, isiphathamandla somanyano we-Matabeleland Collective, ubexoxa icingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Silugqibeke lamhlanje ke uhlelo lwethu lwendaba zeGugurahundi. Owayengumongameli welemelika umnumzana Barack Obama, umnumzana Joe Biden, izolo laye wazise ukuba uzancintisa ukumela ibandla lama-Democrats kukhetho oluzenziwa ngomnyaka ozayo olokudinga umongameli welemelika. Bekuvele kusaziwa ukuthi uzangena kukhetho umnumzana Biden, kodwa ubengakazisi okusemthethweni. Kambe uBiden enganqoba na umongameli Donald Trump? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Dan Moyo ongumgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika.
Abantu abaningi abama-Democrat bamona ngathi angaba le chance ngoba ulama advantage athiza lawo wasebenza kahle lo Obama, and uyazi ukuthi umbuso ka-Obama ebantwini abaningi kuma-Democrat wangumbuso o-clean compared to umbuso ka-Trump.
Uwabona njani amathuba akhe?
Well, umncintiswano wona umkhulu sibili, siyawubona ngoba I think khona manje sebeyi-20 abancintisayo, and abaningi bakhona abantu abale experience, abanye basase bancane in terms of iminyaka compared to uBiden, which okubanika i-advantage ngoba ama-trends these days, siyabona ama-millennials azaqala ukuvota ngo-2020, usiyabona ukuthi sebe siba baningi njenge-group ukudlula amanye ama-demographics, amanye ama-groups. And then uBiden I think umuntu osekuma-70, and therefore kungaba le question yona leyo ukuthi hayi mhlawumbe yabona angeka ayenze kahle kuma-voters asasemancane la ama-millionaires azoqala ukuvota ngo-2020.
Umnumzana Biden ngomuntu osengohlala encintisa ukuba ngumongameli, sekwenza lokhu ngiyabona sokuyakwana kane elokhu ezama, akusoze na kunyampise inhliziyo zabanye bethi hayi umuntu lo usezame kaningi?
Well, I think kuzonyampisa of course abanye abantu, kodwa iningi labantu I think bazomjaja nge-performance yakhe ku-government ka-Obama ngendlela asebenzisana kakhona lo Obama lokuphumelela okwakhombisa okwenziwa ile administration ka Obama. Sabona bephumelela into eziningi ezifana lokuphasa i Obama ke lokunye okuningi lo mkhonomi lawo wakhuphuka and all that. So abantu abaningi I think bazomjaja based on lokho udlula based on ukuncintisa akwenzayo ngasemva.
Asithi aphumelele, umbona engamisana lo mongameli Donald Trump yini? Uzakwanisana ukumela?
Yeah, I think uBiden ngumuntu olengqondo esharp kakhulu, umuntu ole experience le knowledge enkulu kakhulu ngezinto zomhlaba jikelele esingathi foreign affairs. Ngumuntu ololwazi olukhulu ngombono wami entweni eziningi engibona ungathi uTrump izinakalalo ulwazi lwakhona. UTrump ngumuntu nje oza ongena ngingathi isitayela sakhe sokudebate, isitayela soku-intimidate, sokuthuka weyisa abantu and all that. I don't think ukuthi uTrump vele ulesikhathi sokuthi adibhethe ama-facts. Ngumuntu lwana vele ophuma ukukhuluma whatever kufika engqondweni yakhe as long as ikwazi ibase yakhe iyakuthakazelela khona lokho uvele enze kanjalo.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo, umgcinisihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Virginia kwele Melika. Lami ukuba ngumzwange ndaba bayangizonda ngaze ngigide kanjani ngicule kanjani. Hayi, ingoma emnandi, ingoma kaLove Moma Jaivana isigqibela uhlelo lothu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, libe lempela sonto elithukela. Bye bye.